endabeni zethu lamhlanje, abantu babanjwa ngamandla ukuthi bahlawule imali esetshenziswa ukwenza umhlangano kamongameli Robert Mugabe eMthare. Idale lePhalamende likhangelelwe ukuthi lithwalise nzima umphathintambo wezemibiko lokuthwala impahla oseyehluleke ukuguqula imithetho evimba ukusebenza kahle kwamaphephandaba lemisakazo. Lamhla sixoxa lo Leslie Phiri, okuhlelo lweMandela Washington Fellowship osebenza emsakazweni weBreeze FM. Abesifazana bakhala ngokuswelakala kwemithombo yamanzi eKhezi, lapho abantu abalokhe besikha amanzi ezifuleni. Inhlanganiso ye-United Nations Development Programme izama ukwenza umhlangano wabalimi lapho abazabukisa khona abakwenzayo. Sizahlaziya ezombusazwe ngesikhathi inhlanganiso ye-National Electoral Reform Agenda ilungiselela ukwenza umhlangano omkhulu lozulu. Kulayitok lamhla kuhlelo lwabesifazana asiyihluzeni bomama, lamhla sixoxa ngomnqabele ukwendisa abantwana besesebancane. Kusasa lusuku lwe-Day of African Child lithi ngalokho, thumelani imilayezelo yenu kuwhatsapp kunombolo yethu ethi 001-202-465-0318 kumbe enkundleni yebulenjini yokuzilibazisa kukhathi lethu ele-VOA Ndebele. Lingakhuthwa yilezi ndaba lezinye ku-Studio 7 ngo-7:30 ntambama kumakakasi athi 909 AM, 4930-6065-15460 laku 13860 kHz ku short wave. Lingakhohlwa ukuthi ku WhatsApp laku Facebook ku VOA Ndebele.